Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje,
inkinga yokuthinxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani, sephelelwe uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo.
Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uZulu.
I-democracy iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo lapha nalo la yakhuluma akufunayo la. Umthetho yiwo ophazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu ezifika phose amakhulu amabili e-Wange National Park. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo okuthiwa uzasungulwa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo wethusa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende edalela ePhalamende ngolwesine, umphathi intambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube watshela edalela ePhalamende ukuba sokuza kuba lomthelo ozatholakala emalini yokuthengiswayo ogoqela ama pizza, ama burger, ama hot dog, ama fresh fries, ama donuts lokunye ngoba kukhukhumeza imizimba yabantu eZimbabwe. Uncube wathi omunye njalo umthelo ngozavela kumankampani akubhizimusi okubhejwa khona akumabhizimusi okubhejwa khona ezemidlalo. Abakubandla elibusayo abanenye bayakusekela lokhu kodwa baphikisayo bathi usephelelwe ngamacebo okuthuthukisa umnotho welizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani, sephelelwe uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo ngoba yiyo indlela elula uhulumende ongeyangqondo olabantu olabantu abasebenza bengakwazi into abayenzayo ngaphandle kokuthi uhlawulisa imithelo, kungani unganciphisi ezindlela ochaphaza ngazo izimali esithi ngesikhiwa i-public expenditure, ngoba imithelo enje iyakhweza nje intengo yezinto, ayincedi lutho ngoba iyakhweza izinto intengo yezinto phinde abantu bazagcina bazigcina besekele ukuthenga into yakhona.
Uthi wenze lokhu ikakhulu ekudleni lokho kuthiwa ngama-takeaway, wenza ukuthi abantu bengabiqatha lokho kungani kuphandle kwesimo somuntu i-obesity. So uthi kuyenzele khonokho ukuthi abantu bagcina bengasathengi kakhulu ukudla lokho. Kambe kulesi sindo khonokho
akulasindo ngoba vele antsho amanye amazwe balo mthelo wethukela ethiwa i-sugar tax, kuphinde kube lo mthelo ogwayi umthelo wotshwala. Abantu nje nxa uvele uthanda ukudla into oyithandayo nje uthanda utshwala kumbe uthanda igwayi kawusoze ugcine uyekela ukuthenga into yakhona ngoba kulo mthelo. Bona abalungisayo bayakhweza nje intengo yento yakhona, lawe nje uyakhipha enye imali kwezinye indawo uyifake entweni ofuna uyithenga ejabulisisi yakho. Kodwa vele nge-economics kanye okomnotho kwelizwe ayiso ndlela enhle eyokudinga eyokuhuga imali ukuba usandisa imithelo yikhwe ngujoni.
Ye nxa sukhangele njalo ababhejayo amabhiza khona ngalo kwengazani uhulumende siyayiqhuthela imali yaleyana phambe kulungile khonokho.
Ye phela antsho lapha sesikhuluma ngohulumende ozinika isikhundla sokuba ngu-immoral, sikhathi esikhiwa immoral police ukuthi abahla izinto ezichelisayo, ababhejayo, abanabitshwala, ababhema igwayi, kungcono sibahlawule sikwenzela ukuthi uzulu wethu abe ngumuntu ogcinekileyo, hhathi angibona ngathi yinto embi. Njengoba i-security akulanto umuntu uyazikhethela akufuna ukukudla ngoba afuna ukukubhema. Nxa unguhulumente olezwelo inga ezinye indlela ezokugcwalisa cha isingathi greenery ukwenzela ukuthi ugcwalise indlela yakhona kulezinye indlela esitshiyene ngasho ukuphonga ukugcwalisa imithelo nje kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 SARRM. Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Abaphikisayo bathi labo abenza lokhu ngabahuquluza umnotho weZimbabwe becatsha ngoMnangagwa. Kodwa abakubandla elibusayo bayakuphika lokhu besithi wonke umuntu kubandla leli uyavunyelwa ukukhuluma akufunayo. Okwamanje izabelo zebandla lezanu-PF ezithi iHarare Mashingo leMashonaland East seziqhuba umkhankaso wokubisela uMnangagwa esikhundleni kuze kuyofika umnyaka ka-2030. Ukuze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dube weStudio 7 uxoxa nomnumzana Joseph Chuma omele iphela indaba tshabalala edalele ephalamende.
Yiko okutshengisela idemokhrasi khonokho ukuthona umuntu angathi but vele umuntu anti umuntu ukhethwa ngabantu kazikhethi ubukhokheli obuhle ubukhokheli obuvela ebantwini. So idemokhrasi iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo lapo lalola yakhuluma akufunayo lapo kodwa okusalayo umthetho yiwo oxazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Ye, kodwa yena phela sekukhulumile ukuthi kafisa ukuthi aqhubekele phambili kodwa-ke abanye lokho bedonsa amatomu khona bethi hhayi qhubeka baba sizukhangele kuyagcina ngani khona ugogolithi.
Kuzagcina ngokuthi emaphetheleni sosifikile isikhathi sakhona ngoba kasingafiki isikhathi sakhona. Isikhathi sakhona siyenza ngesikhathi se-Congress ngo-2027 yikho lapho okuzaphetha yonke into khona. So kuphumana okwenzakala yikuyini ngoba akusho ukufisa komuntu sisebenzisa lokho esikuthi i-majority rule. So akusho isikhathi sakhona kathesi sisakhangelele ukuthi kanti umkhulumi siwuvuse njani sisabhekane le gwayisha ngani game sibhekane lo mgwaqo weBayibheli siyafika e-Follows khonale sibhekane nemgwaqo ebulawayo Nkayi ebulawayo Thezi ebulawayo Tsholotsho. So vele asikakhangele lokho ukuthi ngubani ozathatha isihlalo ngesikhathi sipi konke lokwana kubuya ngo-2037.
Ye, kodwa kulabanye phela bathi laba baqhuba umkhankaso lowo ngabantu ababona ukuthi betshontshe elizweni lapha befaka ezambeni zabo hatsho ukuthi bakhangele ukuthi ilizwe liyathuthuka akunjalo kolete.
Imbono yabantu ehliyeneyo njengoba ngishilo idemokhrasi yethu iyavumelwana abantu babone ngokushiyeneyo. Abanye bayakhangela bethi hayi mhlawumbe laba abatsho njalo yilaba ababona ukuthi kodwa mhlawumbe balakho balenzuzo abayitholayo kade singalo umbuso khona. Abanye njalo ngabathi hayi laba abantu abatsho njalo ngabantu ababona ingqubela phambili esiyenziwe ngumongameli okhona. Abanye njalo bakubakhuluma into ezishiyeshiyeneyo kodwa njengoba mina ngishilo thina sisebenza ngalokho kodwa idemokhrasi e-majority rule.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba tshabalala edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Abaphikisayo bachothoza okwenzakala kubandla leli. Olandela ezombusazo ezimele umnumzana Fortune Mlalazi uthi kuyayangisa okwenziwa ngamanye amalunga eZANU-PF.
Indaba leyi itshengisa ubungxabangxoza bezanu nje. Ngicabanga ukuthi ama-scholars nama-politicians serious kakufanelanga bazimoshele isikhathi ngoba into evele ikhulunywa le ka-2030 kayikho in the sense yokuthi akulalihlelo uMnangagwa asezenzile angathi ufuna ukuziqedisa ikufuna ukukontinua belutha lokukonsolidata ipower. So lokhuyana kwakhulunywa nguzogo ngalwana mnyaka ethi ZANU-PF isinjonjo yikho kwenzakalayo, ibunjonjo kuphela abakwenzayo, akula enye into. Umnangagwa uvele useziphelele yena njenge-individual, kasela macebo ukuthi lizwe angaliqhuba njani. So lalaba bathi bafuna hlale hayi iluhluphe esibhekana leZimbabwe ubona silabantu abacabanga leyona.
Ye kodwa kuya phambili ubona zani pho kuyaziphetha ngani udaba lolo ngokubona kwakho Mlalazi.
Well njengenjalo laba bangavumelani lo 2030 lo bazaqala ukubulalana. Ndona sibonile ukufa kwama-generals, sizaqala ukubona izingozi emgwaqweni lokufa okungaqondakaliyo kusenzakala nje.
Kwaphetha sengibuyele kumbe engabuyelanga.
Ngokubona kwami kuzaba nzima ukuthi umnumzana uMnangagwa abuyele. Njona yena esevele watsho ukuthi akafuni ukubuyela. Njalo ukukhanya kulesivumelwano ababa laso lochiwenga ukubana uzatshiyela yena. So uma eseqhubeka kuyasokusitsho ukuthi leso sivumelwano uyabe sesephula. Yikho sithi kuzabe kuzaliwa and eventually ababambe umbuso waseZimbabwe okuyi-army ndonasisazi ubani ilizwe i-militarize yibo abaza prevaila. Akasozaphumelela umnumzana eMasoni Mnangagwa.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemaphandleni abogatsha lukarhulumente lobona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority iZimparks babika ukuba kusukela ngenyanga kaNcwabakazi sekufe indlovu ezifika phosa amakhulu amabili 193 eWange National Park. Unokuthi abadlamini usethelela lolu daba eseWange.
Lumbiko wethulwe isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farao othe ukufa kwendlovu lezi kakhulu kunyanga edluleyo kubangelwe isimo esibi sendlala esabangelwa isikhudumezi somkhathi yese-El Nino sona esadala ukuba izulu likhwame kumnyaka ophelileyo. UFarao uthi esihonqweni lesi amadlelo asagugudeka njalo lamanzi emachibini atsha.
We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought-related deaths. And most of the animals, they died over the last month.
Kulokunzi maobukulu kakulu ewange, indlovu ezifika i-123, sezifikile ezifile kodwa impondo zikhona, okwenza kube mqoka uba le indlala. Akula kudla njalo lamanzi sacha emachibini, okwenza okwamanje zinathe awezibhorane lawo engeneli.
UFarao uthi ngesikhathi lesi ukulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle kube kuzinga eliphezulu emizini yengcelelane lesihonqo lesi.
We do receive a lot of distress calls from communities, and as an authority, we respond within the shortest possible time.
Indlovu bezifohla zisiyadinga amadlelo lamanzi. Sithole ama distress calls amaningi kakhulu lonyaka elizweni lonke nje, kodwa ikakhulu esigabeni seWange ngoba bekungahluphi indlovu kuphela, izilwane ombisi zizingela izifuyo zabantu loba izibayeni.
Lokhu kufakazwa ngukansela kaWard 7 eJambesi umnumzana Fanuel Mudimba othi sekuyimvama ukuxotshanisana lenyamazana lezi.
Loku ngabe uhambe busuku akusathenzi ukuthi uhambe nje khululekile ukuthi ngihlamba endaweni engelanyamazana. Nyamazana sezikhona nje sezihamba nje iyakhula indlovu.
Umnumzana Ability Moyo isakhamuzi sakwemvuthu yesihlala eBH 26 uthi inhlalo yesigabeni lesi ayisahlabusi ngenxa yenyamazana zasendle ezinquma loba libalele.
Nxa sisiza iyisi ukuthi obaba bethu balethwa kule ndawo bebehlala endaweni eziraiti. So balethwa lapha kuthiwa kusespecial area, special area egciliwe abantu abahlala le nyamazana kubuhlungu kakhulu. Indlovu zankhona lazo futhi vele ziyahlupha ngoba zihamba phakathi kwabantu. Kunzima kakhulu kabe kathesi ukuthi umama ababe ngomama sokuthi nanxa inkomo ziyaqhaza zi-30 azilandela kakwanisi.
Unkosikazi Thobile Dube wesigabeni se-BH 25 uthi izibaya sezavalwa ikakhulu yezembuzi.
Into yabizisa ukudinga ukuthi lanxa sidlelwa asibhadalwa lutho ngoba saye sikhala ukuthi kuze naleze izifuyo zethu sikwanise ukubhadala abantwana ama-school fees, sikwanise ukuthenga ukudla.
Kokungenziwa ukwenqabela lokhu umoyo uthi abeZimparks kabasondele duze lezakhamizi.
Sikhangele ukuthi nyana background thina sikhula sesazalelwa lapha ngama-1970 amajobo ethithi yamazana siyazigcina khona ngokubandazingeza namhlanje uthengezethu kodwa zidla izifuyo zethu.
Ukhansela uMdimba laye ubona solinye.
siphakathi kwendlala kathesi sikhangela ukuthi inyamazana lezi zoba singabuya silima emasimini zivele nzona ziyahamba-hamba sezingabhidliza futhi so besicela ukuthi inyamazana lezi zingani ziyathola indlela yokukontrola kumbe sibe labe-taxi belokunye kwangama-camps duze nje ukuthi bekwanise ukuthi sikwanise ukuripota
e-Victoria Falls nakho yingomanye izakhamizi zona zikhala ngokuhlutshwa zinyathi ezinquma emgwaqweni lobalibalele ufarao uthi izikhalazo lezi kazikho emahlombe yabo kuphela ngesizathu sokuba sebanika amakhansili amandla okuhambela inhlupho lezi ukhuthaze izakhamizi ukuba zisondele nxa zilohlupho ukuze inyamazana zasendle zonke ezibakhathazayo zibulawe ezinye zisuswe ebantwini ufarao uthi baphezu kophenyo lokuloba inani labantu ababulawa kumbe balinyazwa inyamazana lezi lonyaka ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisewange nginginokuthaba dlamini
Okwamanje sike sizokwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Angalaphuma lendaba Angalaphuma lendaba lashona lendaba Angalaphuma lendaba Angalaphuma lendaba lashona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguNtungameli Nkomo namhlanje sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana kwabathandanayo ezindlini ikakhulu abesifazana owe 16 days of activism against gender-based violence Lumkhankaso usungulwe ngomvulo mhla ka 25 njalo ugqitshwa ngenyanga ezayo mhla ka 10 sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yelupane Women Center unkosikazi Hildegard Nyathi
Nxa sikhangela udaba lokuhlukunyezwa kwabomama emakhaya sithola ukuthi yena ayi inguquko incane kakhulu abantu balokhu nje bephila impilo zokuhlukuluzana Okunye kungabe sokulutshwana ukuthi bayatshaywa kodwa ukuhlukuluza kuyathatha indlela eziningi ukuhlukuluzana kokuthi umuntu uyancitsha omunye ama-resources ukuhlukuluzana kokuyethuselana lanxa kungena kufikiselana izandla ukuthi omunye umuntu ahlale nje elokwesaba lokuthithibala kodwa nakukutshayana kulokhu kukhona nje kusagcwele imisebenzi yenziwe sibili kodwa hhayi kulokhu kumi kunjalo nxa uthi uyakhuluma labadala nje uyeza ukuthi hhayi naye izimvelo zethu i-culture yethu iyenza kube nzima kakhulu kubomama ngoba umama osuka esesiyavikela amapholisa ukuthi uyahlukuluzwa uyabe sengumama sibili osokunzima kuye kumbe njalo ukuthi uyabe sehlukuluzwe kwaze kwaba yinto esisethusela ukuthatha impilo yakhe yikho lapho abaningi asebengagijima besiyavika emapholiseni kodwa iningi bayatshayana nje ezindlini bathobane baxolisane babuyele baphinde batshayane nje kube sokusiba yindlela yempilo
emaphandleni ke ungathi kunjani ukuhlukuluzwa kwabesifazana
ukuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kulokhu kungathi kubhahile sibili ngoba nxa uyakhangela ukuthi umama uyalandelelwa kakhulu ngokwethuselwa abakhona umama babe bechaza sibili ukuthi mina ngamulala lehloka kumbe lenqamu abanye njalo nje bayethuselwa ngezigodo abanye bayafikiselwa sibili izandla okutshengisela ukuthi hhayi umsebenzi wokuthi abantu babekwazi ukuthi kuyahlukuluzwa ukuthi njalo uhlukuluza umuntu kubi wenziwe kodwa isibanga esesihanjiwe sincane nxa sikhangele lapho esiyakhona kuseselo msebenzi omkhulu
Emakhaya ikakhulu nxa umama ethe watshaywa ngumkakhe kuvamile yini ukuthi aphakamele phezulu ayemangala emapholiseni
kujayele nje ukuba yimfihlo inkolo yena leyo ukuthi abantu bakholela ukuthi yena umuntu yenelikafanelanga ukuthi ezembula amakhwapha khona kukani kokuthi umuntu engachaya uyazama ukufihla sibini kungakhulunywa ngoba abantu bengamhleka ukuthi uchayiwe kulokhu kusaphila kukhona kukalutshwana ukuthi umuntu ayiripoti isikhathi esiningi nje izinto ezikhulunywa ngekhaya kukhuzwe nxa kukhuzwa kodwa kuphelela khonapho akula ukuthi kumbe ngxenye umuntu angathwala ebotshiswa kukhuluma nabazali babe bekutshela ukuthi ungabona ukuthi usiyabophisa umkakho kutsho ukuthi kukhona okunye osukuthembile abakakukhangeli njenge-abuse nje bakukhangela njengokuthi hhayi ubabuyabe khuza umkakhe ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi kuyindlela emhlukuluzayo kukalutshwana
Obaba ke ungathi bakhona na abachaywa ngomama ngoba kanengi kukhulunywa ngokuhlukuluzwa kwabo mama ngobaba ezindlini
Bakhona sililo mama abachaya obaba bebathethise babahlukuluze sibili ngamazwi babahlukuluze even la ngokubachaya kodwa ungathi akula ndlela obaba abangayaripota ngayo ngoba lanxa bethi bayaripota ungathi kulokubahleka nje ukuthi indoda ethiwa ngumfazi ilokweyiswa kuyobe sekufanele ukuthi ngayo indoda iyavuka la ilwe ichaye umfazi itshengisele ukuthi omkhulu nguphi so khonokho lakho mbona ungathi yinto emele ikhankaselwe sibili i-GBV ukuhlukuluzwa ukuhlukuluzana ezindlini kungakhangelwa ngohlangothi lwabomama kuphela kodwa kukhangelwa ukuthi konke ukuhlukuluza akulunganga
libanceda njani obaba abayabe bethe bahlukuluzwa ngamakhosikazi abo
engunanzelelayo ukuthi obaba abanjalo isikhathi esiningi kabaludinga usizo ngoba labo kuyabe kungathi kubathelela inhloni ukuthi baphumele egcekeni thina esikwenzayo nje ukuthi siyakubeka kube sobala kubomama kakhulu ukuthi ukuhlukuluza akukhangelelwanga ngecele likamama ehlukuluzwa ngobaba kuphela sibe sifundisa nje ukuthi hhayi kubi ukuthi laye umama ahlukuluze achaye athethise ubaba uzakuzwa nje ukuthi kungabe kuvamile kungxoxo ezizabe zisenzakala kodwa ukuthi obaba bahambe bayekhuluma ngakho angazi bangathi kuthiwa akabi lesibindi sokuphumela egcekeni ngokuthi labo bayahlukuluzwa
sibonge unkosikazi Hildegard Nyathi umqondisi wenhlanganiso yeLupane Women's Center ubekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkuma
Siyabonga kakhulu Ntungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu leviki silomculi weRumba uMzanywa Sibanda odume kakhulu ngegama elithi Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Boy Brothers. UBig Five udabuka eTsholotsho njalo lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Kumba mano mhlaba mculweni ngiqaleke ukungena ngomnyaka ka 2005 ngisethula idlalade lami lokuqala lolusuku lalamhlanje ngethula idlalade elechumi album number 10
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uyakwazi ukungithinta kulezi number +27 7 3 3 4 4 6 6 7 5 +27 7 3 3 4 4 6 6 7 5. Uyathola futhi ke lasekhasini lethu leFacebook, uvele nje ungene kuFacebook udinge uBig Five and TK Brothers. Kuyo le inombolo ke uyakwazi futhi ukufaka imeseji yeWhatsApp.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Into ebalulekileyo singabantu bakini, singabahlabeleli bakini, ukuthi lisupporte abantu bakithi. Kanti futhi esikuthembi sakhona kunengi esiza lakho njengakuwo lo nyaka ozayo. Sisasele nhlelo zokuthi silethulele ividiyo. Njalo okunye esingakujabulela kakhulu ikuthi kulo lalo oyabe efisa ukwenza igigi, oyabe efisa ukwenza umcimbi, oyabe lo mdlalo, asithinte sikwazi ukuthi sibuye sizonandisa, sixoxisane. Yikho ukusebenza kwethu.
Sukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uzulu. Sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla leZANU-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu yasifika phosa amakhulu amabili eWange National Park. Olivalelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.